Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesibili mhlaka 29 kuNhlangula 2021 igama ngontukami linkomo nanzi ezihamba phambili
uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange uqheliswe imfundiso
kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo
udube silalo ngezani yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bayafdala udubo bangadala udubo sibechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo
ibandla lezano PF lithi selimise ukholo mende ukudiliza izindlu zabantu anti zakhiwe ngaphandle komthetho ababesebenza emahoteleni eVictoria Falls basebegunyulwa ngenxa yeCOVID-19 bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velomkhuhlane lo Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1749. Asebebanjelwe umkhuhlane sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasikhombisa 47,284. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,957. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lasithupha 15,938. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 764,248. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 534,906. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi bayahlatshwa yini abantu esigabeni sakhe.
Indlela imfundiso ethophele ngayo ebantwini kayisiyo esingathi ibanike ulukuluku lo ukuthi bahambe bayehlatshwa laba luthwala bangabe bezwile ngalolu hlelo kodwa engingakutsho nje ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange uqheliswe imfundiso ezenza ukuthi abantu babone ukuqakatheka kokuthi bahambe bayehlatshwa ekunye njalo sikuzwayo ukuthi lakuma centers khona idosi esikhona ile yesibili isecond dose eyokuqala selokho yaphelayo ayikatholakala ukuthi abangazange behlatshwe okokuqala benelise ukuyahlatshwa kungakho ke yona le second dose ekhona kuthi ukuthi abazayihlatshwa yilabo abahlatshwe okokuqala abangazange bahlatshwa okokuqala bazaqhubeka lokhe bengahlatshwanga ngendaba zokuthi nxa sisizwa ngamahungahunga first dose kayitholakali.
Abantu bayazilandela yini iziqondiso ezifakwe nguhulumende khona ngapho eLupane?
singathi abantu kabalandeli izinqumo kukanti bavele kumnyama kibo abala information lezi inhlanganiso ezizimele zodwa ebeyizizo ebezincedisa kabanzi ukugqugquzela ukuthi abantu benake lezo zinqumo ezethulwe nguhulumende kabasenelisi ukuthi bangene emakhaya bakhankasele lokho ngenxa yemigoqo efakwe nguhulumende yokuthi kungabi lemhlangano engenziwa kungakho ke indlela abantu abatholiswa ngayo information emakhaya inzima ukuthi bazi izinqumo zona lezo ngaphandle kwalokho ezinye izinqumo kumbe ngithi indlela zokuzivikela ezidingakalayo azitholakali emakhaya ngenxa yomnotho lo omimanzonzo abantu kabenelisi emakhaya ukuthi bangathenga ama sanitizer ama mask so yeze izinto ezinzima kakhulu udingakala ukuthi ngabe uhulumende ungenile esikhwameni sakhe wancedisa abantu kuzona lezo ndawo
Umnumzana Fumani Ndlovu ngwenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust. Ibandla lezanu PF lithi selimise uhlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezifana leHarare kanye laseMelford eMashonaland East lampo ikansili yeGoromonzi edilize khona izindlu ngempelasonto isithi zakhiwe ngaphandle komthetho. Ngokubika kwenkundla yeZim Life, isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obed Mpofu utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi ukubhidlizela abantu izindlu lokhu ikudiliza impilo zabo kanti njalo ikungabi lesihawu. Umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo laye ukufakazile ukumiswa kohlelo lolu ekhuluma lentatheli zindaba. Uhulumende ubesolwa kakhulu ngabantu ngalolu hlelo. Siqoxelo lwelamalungelo umnumzana Mthulisi Hanana
udube silalo ngezano yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafdala udubo bangadala udubo sebechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo bakhohle ukuthi sihlutshwa yilokho okwenziwe yibo sokhathi sokuzathwa uhulumende uhulumende olalelayo ozulana nabantu kudwa kungamanga bebevele befuna kufike khonapho alubana bebeqinisile ukuthi hayi misa sibili kababhadale bangakungaphelele kumiseni kababhadale labantu bona labo asebadilizela izindlu babadile indawo zokuhlala akade enxenye sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye yikho esingabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zonezo abazizayo yizitendi abaye sabona ngo-2018 if no-2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile so ikuvalwa amehlo nje bebevele befuna ukudinga lela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo baqala uhlupho sebebuya namhlangani sebesolve problem yakhona ukuthi sichaye izandla izana iveli njalo
idale labaphathi ntambo bakahulumende ele cabinet libi kwalizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba ubona liphuma lesinqomo ba
kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu kungani bengazange bahle benzise inqumo sonke esesilinda i-cabinet i-cabinet isizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu ngamandlwane wona lawa yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi kugatsha lwezani i-Politburo lulamandla ukwedlula i-cabinet yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa ku cabinet ukuthi cabinet idinde ivume yikho esibona khona kulodubo khona apho akulanto enja ezaphuma ku cabinet esingakayizo aluba benguhulumende olalelayo njengoba bengitshilo i cabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizela izindlu zabo ngoba ukwakha izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakhona kayitholakali ikakhulu nxa sikhanda abantu bazihlolela amabhondi ukuze uqogelela amabhondi wethenge emkambo omnyama kumbe uthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukhona ungaphuma kababhadala abantu laba abadilizela izindlu zabo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo 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 mthokozo muhle siyalinqonsa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhlanje siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Ababesebenzela amahotela edolobheni leVictoria Falls bamiswa umsebenzi ngenxa yokuqhamuka kweCOVID-19. Basebephiwa imali eyincosana nje kuphela njengempentsheni. Bathi bazaqhubeka belwisa ababengabaqatshi babo ukuze baphiwe imali ethe xaxa. Uhulumende uthi ufuna ukuvuselela imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Ngokunjalo ugatsha lwezempilakahle lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-coronavirus kulelo dolobho njalo yilo elibikwa lilabantu abanengi asebehlatshiwe. Kodwa labo ababesebenza kuleli dolobho bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuvuselelwa kwezokwethekelelwa kwelizwe ubona bemiswa imisebenzi. Abanye bathi basebenzela amahotela la okweminyaka edlula engama-40 kodwa bathe bemiswa umsebenzi baphiwa imali engamadola angama-500 kuphela i-$500. Bakweza udaba lwabo emthethwandaba nyakenye kodwa inkundla ilulahlele katshana ngenyanga edluleyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye walaba bantu umnumzana Edson Moyo.
From the beginning vele ukukhanya akulanto eyahamba right, but thina ukubona kwethu ngapha i-outcome ithe isiphuma ithokukhanya ingani i-company was right. Lokho vele it's totally out because thina vele asizanga kesi consultwe kumbe senziweni konke and futhi ku-retrenchment board abazanga be-applyele abenzangani konke izinto zonke zona lezi azenziwanga yabo. And then thina futhi umuntu owamela unit wonke it's only one person onguye owasayinayo ukuthi ama-unit onke esayinelwe ngumuntu one uyabona la ukuthi is impossible yabona. So sesikuhambisa ku-labor code. Labor code yiyo-ke kathi sezaba le-final say like bakhona laba like i-management. I-management eyabe indaba vele yase yasuka straight yaya ngaphi ku-labor code. So i-outcome yangu niloku engakaphumi.
Manje selizathatha manyathelo bani
okomsebenzi vele azisela shungu yokuthi thina we can go back emsebenzini or vele asisila ndaba lakho lokhu laphana. Sesiphumile laphana. Thina what we want to be paid okungcono because we have worked for these people. We want to be paid that ama packages are decent. Can't say ukuthi umuntu working for 40 years and then you get less than is $600, $700, my friend. Lawa you see about such kulama hotels amanye like Stanland Livingstone. Umuntu osebenze kumbe almost 8 years uyabona. Yes, umuntu wenzile yazi kade bezuza izimali zabo ezinhle. We can't compare okokuthi like lapha kule Standard Livingstone umuntu bekhangela ukuthi isalary yakho yona leyo oyihola times number of years and then bezobuya futhi bethe half of your salary times number of years. Just imagine That one I can't say it's a hotel, it's a lodge. But they were paying abantu babo uyazi. Ay, ukutunga kukompea lo kwetu, so it's embarrassing. It's embarrassing, ya kwasi. So labana ngali, there is no complaint. They paid well, very well, standing living stone. They paid very well. Yabo, manje, tina ngali ukuti si wele mzevenzini vele, we don't dream of going back there. We don't dream. Tina want to be paid ama packages, etwa decent packages. Ukwakatesi, no, they just call these ama abantu ama trainees. They are using ama trainees, yeah, mostly. They are calling ama trainees. Iba basechensi, so I mostly katesi kuna ngali. Ngakungani ungaba busy. They call ama trainees. Now, we ba sevenzi. Those people, they don't complain, you see. They don't complain even when we ba sevenzi. Some hours, ama nengi. They don't complain because unga complain now when then they will tell you, ah, asisaku siyaku misa, asisaku lokuzi. Yabon, sakati lokuzi ni yaku contract yaku yabu. That's what they are doing, those people. So, tina, we don't mind about them ngali. Safuni vile lokuwele now, but we have started, some of us, we have started doing our own things, yabu.
Umnumzana Edson Moyo ngomunye owayesebenza ehoteleni osemiswe umsebenzi eVictoria Falls. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi owesifazana weMDC Alliance unkosazana neSayima Rova ukhululwe ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshwa ngesonto ebusuku esetheswa icala lokungena lapho okungavunyelwa khona abantu egcikeni lendizamtshina eHarare. Umarova wayelande ukuyahlangabeza umne wabo olande imfa kayise. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi abahlabeleli ababili uXQ lo nathi o bakhulule labo ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshelwa icala lokusebenzisa amaphepha okuzivazela atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane lane we COVID-19. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Bayibona abantu bamphakathi. Abantu studio 7 ngingilindile namhla. Ngizathaba ngayojani ngayizavalwa. Umonzora umlanga kwayinto yinye. Umonzora umtata mavota bese wahanjisa uzalo. Izani zawinanjalo ngoba amavoti awe MTCT azawuya kuzana. Abezathathwa umonzora. Umonzora lo umlanga kwayabayazwanana laba bantu. Azwanana ukuzwana usivi. So wonke amavoti azawuya kuzana. Amavota MTCT. Imnanzelele umuntu yena lo inyoka. Inyoka, inyoka, uzwanana lesita.
Studio 7 sanibona ninjani nonke hayi ngiyaphila I comment ka Khaliphani Phugeni laphana ku Obeti Gudu hayi liqiniso likhulunywe ngu Khaliphani Phugeni kodwa into engiyaziyo mina ikuthi sebezomfaka under fire ukuthi like bazomhlala sebemgijimisa sebengathi bayamgxotsha kompane party ngoba vele kuyiparty yamashona leyana kuyo uma Khaliphani Phugeni kuyikuthi sebekugijimisa sebekuxotsha baya bengakuxotshanga ekhaya ikhaya lakho vele likhona lapha phansi kukamqondisi lapha MRP uma ungeza kumqondisi MRP uzoba ususekhaya Khaliphani mina nguzwile ngecomment yakho and futhi ngiyabonga ngamagama akho na lana wakukhulumileyo kodwa mase uxotshwa khona lapha isilokhaya la ikhaya iMDC awukho ekhaya ikhaya lakho lilako MRP bese siza kulo othim mhlawumbe makungahlangana umqondisi lo Chamisa bazokhiphizana asifuni thina lokho kokuthi kona kutiwe khona uChamisa lo umqondisi bafanele bahlangane ngoba uChamisa uzothi manje sefika la angahlangani nomqondisi afune ukuphatha yena uChamisa uzofika afune ukuphatha so asifuni umuntu ozodisturb umqondisi lapha khona khona yena umqondisi is our president for MRP at least uma ngabe kuyikuthi uChamisa uyabe efuna ukuzobambana neqembu lethu le MRP akabuye ezoba iGarden Boy kaMqondisi ye lapho ngiyavuma ngiyavuma kulokho ukuthi manje ngaba iGarden Boy kaMqondisi uJamisa eh ha siyabonga
le ndaba zasekhaya le inzima kakhulu le inzima mpela ngoba kathese sokuvaliswa ukuthi abantu behola abalwa izimpi baqotha abantu ukuqala izimpi ngo yonke eqedwe ukuqotha abantu sokuvaliswa akusela abantu ekhaya labantwana bazalwe South Africa ungathi arejisi umntwana kezimbangwe beki ufuna imali engangenkomo yini konoko ilizwe linjandeleli vele lezinto ezenzakala lapha ekhaya ayakuthi siyapolitika silangqondo zonke ezenziwa abantu abaphathi bethu sinamanye vele sasinandawo ukuthi umuntu umhlobo umntu siyasingabantu sonke kodwa lapha kulokucwasana ukuthi kulomhlobo nje ngento ezingahambiyo khathe sesikhomplena sikhatshana ngoba moseduze ngakukhomplena uyabulawa lawo bazafa abazanga akula mntu azoziyefela so yena linto nale asihloniphaneni bantu bakithi asihloniphaneni impela siyacela siyacela kakhulu singabantu sonke asihloniphaneni namhlanje ilizwe leli sifanele ukuthi lidatshulwe phakathi ngento ezenza ukuthi abantu bonke babalekile kudliwa one side ukudloba ebalamba ngithi yini kona lokho okukhuluma ngusibanda ePlumtree nyabonga noma ngathi maphosa kuyafanana
Salibonani salibonani mthokazi omhle magumba mani omhlaba lapho likhona ekhulwami indlovu angikhohlwa nekophulula umuntu omdala nomalumekazi wami konaphana nakamika ngithi linjani liphile ngenkosi ngiyabonga umsakazi uma ufika kuleyo ndawo insiza bakhona abantu kuna bedize kwami malume sasishovi lothandazane uchuma kwesivalo ke sibangani ngiyabonga lonke ePupu ngendawo abathi kanjalo dandanda siyabonga msekazo ungani usungenile kakhulu ebantwini besicabangene emadorobheni nje hayi ngani makhaya landiwazi msekazo ngiyabonga ngithanda thandini umoveni ungwenya izigcine stay safe iCovid ikhona madoda umoveni ungwenya edaluka awee
Abanini belizwe sikhale linkululeko Hiti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda Joshua nkomo sikhale linkululeko One Zambia, one nation One Zimbabwe, one nation Muna macha hautwa kopiti.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wase-Ethiopia uthi usemise okwesikhatshana impi esesigabeni se-Tigray okuyisimemezelo esiza ngesikhathi isigaba lesi sibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kubikwe izintatheli zindaba ze-Associated Press. umsakazo we Voice of America wona uthi abaphathi ntambo bamazwe achiyeneyo agoqela elemelika bahlangene eRome kwele Italy izolo lapho abavumelane khona ukuqhubeka belwisa izidlova ze-ISIS emazweni achiyeneyo agoqela aseAfrika. Singene kudaba lwemelika. Owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump wethule umbiko izolo ecothoza umkhokheli webandla lakhe eliphikisayo elama Republicans kudale lesenethi umnumzana Mitch McConnell kanye lowaye ngumtshutshisi kahulumende wakhe umnumzana Bill Barr esithi behluleka ukumsekela ngesikhathi ekhonona ngokuthi wanqoba ngokuqilwa kukhetho olwedluleyo ngumongameli Joe Biden. Umnumzana Pa wacunula uTrump ngemva kokhetho kulandela amazwi akhe awukuthi kwakungelabufakazi bokuthi kube lokuqilibezela. Abanye bathi uTrump engaba ezama ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Umnumzana uDonald Trump babunkomo yindoda engadeliyo olalokhuyana ukuzitshela ukuthi yena akasoze kube kukuthi wanqotshwa enqotshwa ngumuntu ofana nomnumzana uBiden. Usaselakho ngokwalo ukuthi yena lokho avela azitshela khona ekhanda lakuthi yena ngeke aze ayehlule ngomunye umuntu. Kusaseyiyo into esamenza ukuthi lakathi aqhubeke njalo esese lentshukuntshu le siyibonayo eqhubekela phambili. Lokwezama ukuthi avuselele okwenzela ukuthi angenele ekhethweni oluzayo. Ngoba siyabona ukuthi into ayizamayo uhlongoza khona ukuthi azame ukuthi aqhuquzele njalo avuselele abalandeli bakhe ukuthi bamazi ukuthi ukhona ukwenzela ukuthi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho mhlawumbe sekungabe lamathuba angabona ukuthi angayenelisa ukuthi angene ekhethweni.
Abebandla lakhe ubona bemamukela yini bavume ukuthi ancintise mele ibandla lelo alubana ethe wamemezela ukuthi ngempela uzancintisa kukhetho oluzayo.
Ama-Republicans abasoze bamamukele iningi labo ngesizathu salokho akwenzayo ngoba into leyana eyenzakala leyana isigemegeme esiyenzakalayo lesana sokuhamba siyahlasela ngale kuleyana indlunkulu laphana kwakuyindlu yena iyayitshengisela ukuthi nxa uhlasela lesiya sigodlo utshengisela sobala ukuthi uhlasela ilizwe lasemerika ngokwalo ngoba laphana isigodlo lesiyana siphethe ama-secret files siphethe zonke izinto eziningi njalo wayefake abantu abaningi engozini. Kodwa into bazaba khona olunye uhlekalo oluncane oluzawe luzama ukuthi lumsekele. Ukumsekela kwakhe akusoze kube ukuthi bayamsekela kodwa kuya kukuthi bayamsekela ngenxa yokuthi bayesaba ukuhlambalazeka. Bazama nje ukuthi bona bangathi benze ingathi bayinto yinye kodwa khona eqinisweni besazi ukuthi iqiniso lona liminjali. Iningi alisoze limsekele ngenxa yokuthi wahlambalaza kakhulu laphana iqembu lakhe etshengisela sobala ukuthi yena akalaleli omunye umuntu njalo nama-advisors yakhe angazi ukuthi abayenelisi yini ukuthi bahlale la phansi. Ngoba indlela yokuresolva i-issue efana nanale abasuka kiyo bekufanele ukuthi ngabe yena uye wabuyela bench ku-drawing board wayahlala phansi wabiza iziphathamandla zakhe lezi ahleli lazo esitafuleni abe-executive committee ayenelise ukuthi bahlale phansi bayihluze udaba lolu bevale iminyango besenza izinto yabo yama-Republicans bephakathi endlini. Andibani ukuthi ahle aqalise ukuthi ahambe kumaphandle ayememezela ekhuluma kabi abanye abeqembu lakhe njalo okufanele ukuthi ngabe kukuthi ngabantu ababa yimbumba ababa yinto yinye. Okutshengisela sobala ukuthi uTrump sasenguye lwana uTrump wayizolo akatshintshanga. So nxa bengathi bayambuyisela ngithemba ukuthi bazabe besazi ukuthi njalo babebona ukuthi lapha bazingenisela amanzi endlini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belomkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lithi selimise ukudilizwa kwezindlu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezijiyeneyo. Ababesebenzela amahotela eVictoria Falls bakunyulwa ngenxa yecoronavirus bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.